Esethula lolu hlelo ebandleni lokholo ele New Apostolic Church lamuhla, umnumzana Frederick Mafira uveze ukuba usizo lokudla kwelambazi leli luza kwabelwa abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye ngenyanga eVictoria Falls laseziqintini eziseduzane laleli dolobho ezemaphandleni. Uqhubeke echasisa ukuthi kuyini sibisibile okwabafuqayo ukuba basungule lolu hlelo ngemva kokuhlangana lomama owayesithi abantu abakhe badla ilatsha nxa beza kuya esikolo lakho mhlazana likhona.
Asesithi umntwana uyahamba esikolo kwesi sikhathi bengadli isithwala santambama, singasala yiso asithwalayo ehambe lasesikolo. Kodwa nxa singasalanga uhambe esikolo engathwalanga lutho, ebesesiyacela ukudla kwabanye abantwana besikolo bemncedise. Sasesibona ukuthi kufanele ukuthi siyisize ngeporridge leyi. Sasesibabiza saba lomhlangano, sasesithi abafundise umsebenzi wabo ngokuthi bekhangela abantu abaswelayo emachurchi abo, abantu abagogekileyo, abakhulileyo, abantu abangezwa kuhle emzimbeni, yibo abantu esibafunayo ukuthi sibancedise phakathi kohlelo lolo.
Umfundisi Moses Chiphatsa owebandla le-Apostolic Faith Mission emangweni weLupinyo ngomunye obeze ukuzoholela ibandla lakhe.
Uhlupho olukhona ikakhulu ngolwendlala, ngoba indawo yethu ngendaba ye-climate change abantu abavuni okude kungabaphilisa, njalo bengazi befuna okuncane bangathola khona lokho okuncane okuyabe kukhona kule problem yezinyamazana. Ziyabuya zidla amabele, abantu bethole izinto ezilutshwane.
Unkosikazi Margaret Ngunda osebenzela kulesi sabelo phansi kohlangothi lwe-social welfare uthi uhlupho oluvame kakhulu ngolokusweleka kwempuphu kulabo abampofu, abagulayo labakhubazekileyo.
Into kakhulu abaziswelayo uyathola ukuthi uyabe engela mpuphu, omunye umntwana uyabe enjani, swele ukudla even esiye esikolo.
Uhulumende weMelika ngaphansi kwenhlelo ze-USAID kuphenyo abalwenzayo olweZimbabwe Food Security Desk Research, Matabele North Province, babika ukuba iningi kalitholi ukudla okwakha umzimba okufana lendumba, amaqanda kanye lenyama. Lokhu kwagcizelelwa njalo ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment abathola impumela ethi sabelo lesinjalo silensane eziningi ezingakhuli kuhle kungenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba okungahambelanilo okukhangelelwe luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba olubonwa ngezempilakahle olwe-World Health Organization. Ingqobe yachiyelwa uhulumende ukuba akhangele lesi sabelo ngalabo kunye nabomama abazithweleyo ukuze kwenqatshelwe udubo lokubeletha insana ezingelamzimba owakhekileyo. Abenhlanganiso e-UNICEF babika ukuba eZimbabwe kulabantu abangaba izigidi phose ezithoba minwe mibili 7.7 babhekane lendlala, njalo udubo lolu lubangelwa yisimo somnotho lesivuno esiphansi esidwala ekungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.